sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mahlabe zulu lo ngugifts dube ku studio 7 xn namhlanje ngomvulo mhla ka 15 mabasa 2019 endabeni zethu namhlanje uhulumende uthi uzanika imali izihlobo zabantu ababulawa ngamasosha nyakenye kusanda kwenziwa ukhetho
into nje eyokuvala abantu baba western countries amehlo kuba ngane uhulumende uyanakekela izihlobo zabantu
Uhlaselwa abachayeli bezimota ezinkulu kwele South Africa abadabuka eZimbabwe leZambia.
Isifo lelo kade likhona eDurban emalanga enadlule elukhona lapho eGauteng eJohannesburg kakhulu.
UZulu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aphathe ngemfanelo umbhuqazwe weGugurawondi.
Uhlelo lolu olokukhangela udaba lwe-Gugurawondi lizabanjwa nguhulumende encediswa ngama-stakeholders amanye ngathi akuhlanganisa abomashedi lani lani bonke nje abantu kukhokhela wonke umuntu lobukhokheli womdabu.
Obefuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli webandla le-MDC ngenyanga ezayo uthi usefuna esikanobhala jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi uzanika imali izihlobo zabantu ababulawa ngamasosha nyakenye kusanda kwenziwa ukhetho kweleZimbabwe. Lokhu kwethulwe kuphephandaba leSunday Mail izolo nguNobhala wohlangothi lwezemithetho uNkosikazi Virginia Mapiza. Uthe lokhu ngokunye okwenziwa nguhulumende okugcwalisa okwethulwa ikhomishini eyayikhokhelwa nguMnumzana Kgalame Mohlante eyayihlolisisa ukudutshulwa kwabantu ababefuna ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iveze impumela yokhetho lukamongameli. Uhulumende kavezanga ukuthi uzathola ngaphi imali yokuhlawula abantu laba abayisithupha njengoba ebhekane lenhlupho eziningi elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixhume uMnumzana Dabanginare, ingcwethi kwezombusazwe othi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuhlawula imali le kulo mona omangalisayo wenziwa libutho kusukela iZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980.
Kuhle ukuthi uhulumende weZimbabwe senanzelele ukuthi amasosha kahulumende ayithunywe ngupresident weZimbabwe uMnangagwa wona ngokubulala abantu abayithupha bagcina sebesifa. Siyakunanzelela ukuthi impilo zabantu ngeke zaphendulwa, abantu sebedlula. Yebo kambe bazama ukuthi batsho khonokho ukuthi bazazama ukuthi bebanike imuli lezo imali. Kodwa nje ekumele sikunanzelele ukuthi banenge abantu beZimbabwe abalezihlobo zabo esezahlukunyezwa nguhulumende nabantu abadutshulwayo ngezikhathi ezithile ngo-2008 kubo-2000 usiyagcina even ngani ngezikhathi zeGugurawondi. So ukuthi uhulumende ehlukanise ethathe abayisithupha thina sikwazi ukuthi kule nkulungwane lenkulungwane eZimbabwe ezabantu abahlukumezekayo yinto nje eyokuvala abantu bama-Western countries amehlo kuba ngane uhulumende uyanakekela impilo zabantu kodwa thina sikwazi ukuthi kade kule culture yokuthi abantu abahloniphi impilo zabantu. Esikuchoyi ukuthi akumelanga kutshintshe ngaphandle, kumele kutshintshe inhliziyo, kutshintshe ingqondo, impilo zabantu ziqhathekise.
Ucabanga ukuthi kumele kwenziweni?
Kumele kukhangelisiswe bonke abantu abahlukumezekayo eZimbabwe, kube legqwetha elikahulumende lapho abantu abangahamba befaka amacala abo ukuthi uhulumende mina ngamasosha akhe ngamapholisa akhe wangonela lapha. So uhulumende kavule ihofisi, kavule ithuba lokuthi abantu bonke abalezikhalazo ngohulumende belethe izikhalazo zabo, kunganikwa labo abayisithupha kuphela.
Lo ngumnumzana Dabanginare, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye eseBoston khonapha eMelika.
Abachayeli bezimota ezinkulu abadabuka kwele Zimbabwe lele Zambia bahlaselwe emini yantambama izolo ngabantu bakwele South Africa abathi babathathela imisebenzi. Lokhu kwenzakale duzane lemigwaqo emikhulu edolobheni leJohannesburg ngesikhathi abatshayeli laba bethela amafutha emota emagalajini akwaShell. Kusanda kuhlaselwa abatshayeli abafanayo eThekwini lapho okwakulabantu abadabuka khona abadabuka kwaleZimbabwe ababehlaselwa ngabantu beSouth Africa. Uhulumende wakwaleSouth Africa kubikwa ukuthi nguye ophehla inzondano phakathi kwabantu bokuza labadabuka kwamanye amazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxe lomnumzana Innocent Maphosa odabuka kweleZimbabwe.
Isiko lelo kade likhona eDurban emalangeni adlulileyo, selikhona lapha eGauteng, eJohannesburg kakhulu. Kuzwakala engazathi sebeqalisile ukutshengisela bengabantu abakhonona kakhulu ngokuthi kulama-foreigners abathathile imisebenzi yabo. So kuzwakala engazathi bakhona abahlukunyezwe namhlanje eJohannesburg emini bathathelwa izikhiye zezimota. Lo munye owezambia uzakala ngazathi bamdabulela i-passport. So kanye udiko lwankhona selisejobek akwazi yothi lizamemethela yini kumbe i-under control okwamanje that yomaripota esiwatholile.
Ubona zani akusezokumemetheka kumbe kamemetheka?
Kungamemetheka ngoba inkokheli ye-South Africa abathathanga isinqumo esiqinileyo against indaba leyo. Njalo sithola imbiko evela from ama-politicians engani bayakhuthaza ukuthi lokhu kwenzakale. Ikakhulu sisakhangela isikhathi esikiso sikhangela nelokhetho e-South Africa. So mbone ngani abaningi batshela abantu into abangafuni ukuyizwa ikakhulu ngabhatha ama-foreigners bedinga ukuthi bevotele. So kule nkokheli eziningi e-South Africa ehlanganisela imongamelo yelizwe abakhulume kakubi against ama-foreigners emalangeni adlulileyo okuyiko okuqalile indaba le. So indaba engamemetheka ikakhuluma-ke engasasukumanga bakhuluma against it masikhangele ubukhokheli we-South Africa. So ama-chances okuthi kumemetheke la very high okwamanje ngoba sikeza anything okuphuma kibo okwenza ukuthi indaba le i-process kumbe ikhulumisane kumbe kuphele njalo.
Alesabi yini?
Hayi, abantu bayesaba asezibekele ikesaba ngoba kukhanya isisasali out of hand. Imagine ma bengakutholana lo muntu esendleleni eyedwa sabitana amapolisa efika kuyazokuthuleta kwesinye isikhathi njalo balahlekela impahla yabo. Masikhangela umuntu oselahlekele i-passport, siyakwazi amanye amazwe kakhulukeledo leZimbabwe uze umuntu ethole i-passport iseprocess enzima kakhulu. Bayesaba abantu ukulahlekelwa impahla yabo langempilo yabo lakhona ukulimala nje basengozini kakhulu. So abantu bayesaba ukukhuluma iqiniso.
Singathi-ke lingazivikela njani kumbe vela kucabanga khonokho?
Kuke kwahlala umhlangano I think i-diaspora forum or something abantu abahlanganisa amazwe amaningi bekhulumisana lohulumente we-South Africa. Khanya kule zinqumo eziphumile lapho ezimelele ukuthi zi-implemente abantu balinde konoko nje ukuthi imihlangano le ohlaliweyo nalokho ezivunyeleneyo maybe zinga-implemente. Unfortunately ngani zingathatha isikhathi kumbe sekuthathe isikhathi eside kakhulu ingakayimplimentwa kumbe kuyehlula ukuthi kusoze indaba le akwaziwa okokuzisayisedifikile ngoba kukhanya kule confusion eningi.
Umnumzana Innocent Maphosa udabuka kwele Zimbabwe, sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Umnumzana Douglas Monzora unobhala jikelele webandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi kasuze ancintise kukhetho lukamongameli kubandla leli ngenyanga ezayo. UMonzora utshele abalandeli bebandla leli ukuthi usebona kungcono ukuthi angancintisisani loChamisa kukhetho lukamongameli. UZulu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele hayi siyaxolisa kulokhu ye. So kunjalo ke udaba lukamnumzana uMonzora. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi inhlanganiso ye-International Organization for Migration idinga izigidi eziyisikhombisa zamadola $7.2 million yokunceda abantu ababhekane lengozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai esabelweni seManicaland.
inhlanganiso le ithi ekudingayo ukuqoqela amatende okubhekane lezempila kahle okuthoba inhliziyo zabalahlekelwa izihlobo lokunye okuthiyeneyo. KweleZimbabwe kwabhubha abantu abedlula amakhulu amathathu lamathumi amane. Lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kudingisiswe ukuthi idolobho leHarare lasebenzisa njani izigidi ezilikhulu lamathumi amane amadola $140 million abayinikwa ngeleChina. Uthi kukhanya engani imali le yasetshenziswa mahlayana iziphathamandla zekhansili ezathenga izimota lokunye okungaqedakaliyo. Lokhu kwethulwe liphephandaba leSunday Mail. I-Agence France Press ibika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzahlawula kuqala abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi. Uhulumende wakhe usanda kubika ukuthi abalimi laba bazanikwa imali ethiyeneyo. Le yi-Studio 7 lisuza siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Okwamanje ke soke isikhathi senu sicela lisithumenzele-ke imbiko yenu yama-audio okwezethu siyidlale khonapha emoyeni. Lilakho ukuthumeza kuwhatsapp unombolo ethi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi bathini abantu namhlanje abasithumezele imilayezelo yabo.
Mina ungakutho Mpofu ophuma esigabeni seGondingo eLowerBuyelo. Thina esigabeni sakithi kumbe mhlawumbe ngithi jikelele eLowerBuyelo yonke sisahlukumezekile, ikakhulu nxa sikhangela ukuphathwa ngendlela esiphethwe ngiyo. Mhlawumbe engingathi mina uhulumende obusayo khathesi esigabeni sakithi kose sonke sihlukunyezwayo ukuthi asila esingathi thina ngokwethu kumbe iprojekthi thize esacayo ebonakalayo engasiphathisa thina njengabantu beLowerBuyelo ukuthi lanxa umumo welizwe lanxa umumo womkhathi ungamanga kuhle sikwazi ukuzimela thina sisodwa. Ungathola ukuthi nxa ingalinganisa namanzi ungakhangela emaboleni ike yaba yindawo ephucukileyo ephumelelayo, kodwa namhlanje isiyindawo esivuthuziwe. Ikakhulu ungananzelela kulabantu asebesakha kathi bayakha ngendlela emangalisayo, wena nxa ufuna isithengi esemabhizinisi awusitholi, kodwa ungathola ukuthi abantu bokuza endaweni yenaliyana bayakha. Xa ukudingisisa ungathola ukuthi imbuzo kumbe mhlawumbe impendulo ozinikezwayo impendulo ezizakwenza wesabe ukusibekela phambili ukuze, ngoba uhulumende ukhanya ingalula esandla kwaka. Singakhangela thina esikufisayo ukuthi ngabe uhulumende uyasikhulula sikhululeke, ngoba savela sahlukunyezwa kudala uvalo luseselayo. Yikho futhi okuthelela lokuthi sesabe singaze sathembana phakathi kokuphila kwethu esikwenzayo ngenxa yokuthi sathelelwa ukwesaba ibona lokho esadlula phakathi kwakho. Siyaloyisa-ke thina njengabantu bakithi eLowerBuyelo ngikhuthaza ukuthi asihlukumeni sivuleni amehlo, isikhathi sifikile sokubana sikhululeke njengesigaba sakithi. Yebo, abanye kabalandele emuva, maningi amaprojekthi esiwakhangeleleyo. Sakwabambeni bantu bakithi, sahambi ke lapho esingakahambisala khona, kodwa-ke kasiziqaliseleni thina ukuze uhulumende lalowo ofisa wona kuphathile abone imizamo yethu. Masinyazana nje siza kubhoda, lami lizangibona mnyango wami, ngiza kubhoda ngisenza amanye amaprojekthi athile. Ngiyabonga kakhulu ukuba naliza kuphatheka ngendlela engifisa ngayo. Ngiyabonga.
Ngegama lami ngisembela ngisukuloblawayo engingakutho ngendaba kuground ethonyaka esikuthi sicela ukuthi abayi babakuphetheyo bahambe kuma-community anjengabonkayitholotholofane lapho abantu aba-affected khona ukuze labo baduduze besemoyeni, ngoba kungaphela emadolobheni emahoteleni kuyagcina kwinto bakhona kungazanja kungasaphumelelanga kuthi abantwana abayi baba-affected bengasazikholana emoyeni. Ngithanda nje ukuthi abayi babakubambileyo bawuthathele khona sikhangela ukuthi indaba leyi nabe lisana njengoba sokuvunyela ukuthi ukhodwe ngayo lo nyaka bekulesisosethu sokuthi nabe lisa abantu bahamba bayikhomunikeytha lenabelilana kakhulu endaweni enjengakudala kwenzela ukuthi kube sobala sile ukuthi uhulumende sekuvunyele ukuthi abantu bakhodwe ngaso mthetho ungazoba ba yinto efihlayo ungazoba ba yinto enokuthiwa iyabophisa uhulumende njengoba sevunyele ukuthi abantu bakhodwe ngaso kuhambe kuye zigabeni lapha kwabantu zokukhathazeka khona ngaleyo ndaba yesigrawundi
nabake ngabalaleli be-Studio 7 nabasithumezele imilayezelo yabo lilakho lani phela ukuthi lithumeze umlayezelo yenu ye-audio kuwhatsapp kunombolo 81 202 465 0318. Sike sikhangele kwamanye amazwe abathengisela emigoqweni kweleSudan bathi bazahlala emigoqweni uhulumende webutho aze anike intambo zombuso uZulu. Okade ngumongameli uMnumzana Omar al-Bashir uthiye umbuso ngeviki ephelileyo wangena omunye wakhe esikhundleni sikamongameli. Abantu kabamfuni ngithola kancane. Unkosazana Ivanka Trump usefikile kwele Ethiopia lapho kuza kwenziwa khona umhlangano wokuthuthukisa abesifazana. Kuthi-ke kwele meli kanjalo uMnumzana Pete Buttigieg ongumeya edolobheni le-South Bend e-Indiana usengene kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademokrats kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Okwamanje sike sihlaziye okwenzakala kwele Melika. UMnumzana Mike Pompeo unobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abantu bakwele Venezuela sebediniwe nguhulumende kaNicolas Maduro. UMaduro utshele uPompeo utshele iphephandaba lakwele Peru ukuthi sokumele uMaduro asuswe embusweni nguMnumzana Juan Guaido owamnqoba kukhetho lukamongameli kodwa walela esikhundleni.
The Venezuelan people have spoken. The sham election that gave Maduro the pretend authority that he has, the world has recognized. There's now 54 countries, in addition to the people of Venezuela, who recognize that Maduro is not a legitimate leader.
Abantu bakwele Venezuela kabasamfuni. Amazwe angamachumi amahlanu athi sokumele asuke esikhundleni. Kodwa ukhanye lokhe elabantu abakobuto abamsekelayo. Abantu laba sebebulele ilizwe. Kumele banike uGuaido imfanelo yakhe ngoba nguye ozalethela abantu bakwele Venezuela kumbuso obalulekileyo.
This is a rich nation, a wealthy nation, a nation of people who are industrious and are prepared to work very, very hard. What they need is a leader who's prepared to help them not be corrupt, not turn over power to the Cubans and demand interventions to save them by the Russians.
Leli lizwe elilenotho okumangalisayo. Akuqedakali ukuthi uMaduro wenzani njengoba efuna ukuthi umbuso wakhe ukhokhelwe lilizwe le-Cuba lele-Russia. Ilizwe leMelika lizimisele ukusekela uhulumende omutsha.
The United States stands ready to support not only the Venezuelan people, but all of the countries in this region. We're sitting here today in Paraguay, the countries of this region who recognize the same.
Lo ngumnumzana Mike Pompeo, unobhala wohlangothi lukahulumende wakwele Melika, olubona ngokudlelana lamanye amazwe. UMnumzana Dan Moyo, odabuka kwele Zimbabwe, uhlala kwele Melika, uthi uMaduro uzagcina esuka embusweni.
Abantu beVenezuela sebehluphekile for isikhathi eside, i-government iyahluleka ukusupporta izizalwane zeVenezuela. Kuthiwa into zonke ziyashota, akusela mithi ezibhedlela. I-situation yakhona vele isi-desperate. So I think ukuthi since i-America vele sithi uMaduro makaphume, angiboni ukuthi uzosurvive.
Kodwa siyabona ke ele Russia lingani lithi lokho akusoze kwenzakale. Kambe ukuthi akusoze kube lokulwisana khona.
Well, ele Russia lingathi akusoze kwenzekale. Okusalayo ukuthi ekugcineni abantu izizalwane zeVenezuela kukizo ukuthi ziphakame zidimande ukuthi uMaduro makahambe. I-Russia whether iyakusupporta lokho noma ayikusupporti, i-problem njengaba khona ukuthi amasosha sikwazi ukuthi ami kuphi. So far ungathi amasosha ayasesayidini likaMaduro. So sizobona ngokuqhubeka kwesikhathi, but abantu ngokwabo nje sebekhathele ngombuso kaMaduro.
Ye, kodwa nxa umuntu esekelwa libutho uyahlala phela esikhundleni, ukuthi aphonge ukuthi phula kuhlu nje kuyahlupha kwamoyo, akunjalo yini?
Hayi, khona kunjalo ngempela, kodwa sesike sabona esikhathini esiningi esidluleyo ukuthi labo amabutho babe bebona ukuthi uhulumende lo abamdefendayo akasameli abantu, ngoba uhulumende umsebenzi wakhe kumele abantu. Ma uhulumende engasameli abantu, umsebenzi wakhe sokuhlukumeza abantu, lawo amasosha akhathala.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esidabuka kwele Zimbabwe. Uzulu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aphathe ngemfanelo umbhuqazo weGugulawondi. Uhulumende uthi uzanceda izihlobo zalabo ababulawa yiGugulawondi. Kuhlandla lakuqala namhlanje lo daba lolu sixoxa ngokumele kwenziwa nguhulumende ukuphatha udaba lolu. Ake sizwe imbono kamnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF.
Uhlelo lolu olokukhangela udaba lwegugulawondi lizabanjwa nguhulumende encediswa ngama-stakeholders amanye, ngathi akuhlanganisa abama-church lani bonke nje abantu, kugoqela wonke umuntu lobukhokheli womdawo ukuthi kuqhutshwe luye phambili ebantu. Ngokunjalo wonke umuntu uzaba lesandla kiko, labo njengoba ngifithe ukuthi ubukhokheli obukhona bomdawo labo buzaba khona le hlanganiso zenezelungelo loluntu zaziba khona kwabo phakathi ikhulu yomsebenzi.
Singathi-ke imali iyavela ngaphi khonapho ukuthi uhlelo lolu lwenziwe sibili?
Emsebenzini onje kips imali ezaba yinto encane kakhulu, ngoba kulaba sithakazelelayo, abasithakazelelayo yibo abazakuthela imali bancedise uhulumende ukuthi engiqhube uhlelo lolu. Ngabona kuzaba yinto enhle kulaba abasithakazelelayo, amadona azafaka imali umsebenzi kahulumende lowo uqhubeke ube uphuthe uye phambili.
Yes, ngabe siyabona ukuthi amadona kungani awahambelani lokuthi afake imali kuhulumende, pho-ke azabe yifaka kusiphi isikhwama?
Nxa sikhangela uhlelo lolu, nanxa uhulumende bengabe bemzonda, kodwa bakhona abakhangelela ukuthi babe nesandla ehlilweni njengalolo, bekhangele nje ukuthi inhlanganiso zikhona izinhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo eziqondileyo ezijonge ukuthi zibone injongo ekhona ekulungiseni la. Imali izangena sibili, angithandabuzi ngakho angikuthandabuzi-ke lokho. Imali izakuba khona, imali ehlanzekileyo siye zahamba sile iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi seGugulawondi, wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi iphume eni, mina ngize ngibona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo, abantu bazikhulumele bona labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende. Ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khona okwababe kubonile.
Lo ngumnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nkululeko Mathe wafelwa nguyise kumbhuqazwe weGugulawondi.
Uthe eshona ubaba zange ngambona, ngithe ngithi ngiyahlakanipha ngibuza umama ukuthi mama, kathi ubaba vele yena isithombe ngingasithola kanjani? Wanjela ukuthi ubaba isithombe satsha ngesikhathi seGugulawondi, okuyinto okwangizwisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi ngangingalasithupha. Isithupha ngize ngasithola mina ngo-2015, isithupha sengidiza sengibuya eGoli. So ukuthi esikolweni angizange ngaya mina esikolweni, ngendaba yena le yeGugulawondi yesithupha, sengithi ngithi ngiyabhalisa kuthi angilasithupha. So ma uthi hambe yakhiya ama-lokhu zanini ku-district bazokutshela ukuthi ma uthi aphume endaba yeGugulawondi bayakuzwisise kahle. So into yangihlukumeza kakhulu leyo endaba yeGugulawondi.
Sizwa-ke kuthiwa uhulumende ufisa ukuthi alungise into zama-birth certificates zelezi, kambe wena ungathini ngakhonokho?
Yazi ukuthi uhulumende lowo uyabarobha abantu. Ngizwile impela straight bekhuluma ngendaba yale yezithupha, ngathi abantu bangajabuleli into bengakayiboni. So into yangkhona izwisa ubuhlungu kakhulu, ngoba mina manje isithupha sami sithi 1989. So ukuthi uzokwazi ukusibisela back siye ku-1986 uyayibona ukuthi into yangkhona inzima kakhulu. Kathi yena lo hulumende lowo uzobathini abantu laphana ngoba esiwale masithi sayilandelela imbali kwafa abantu more than 52 besifa ngendaba yegugurawundi leyi. Uzoyiceda kanjani igugurawundi komthwakazi manje ngoba igugurawundi still there manje lokhu isa-operate indaba yegugurawundi.
Ye, nxa sesikhangeleke ngokuthi kumele kuhlawulwe, wena ungahlawulwa malini kumbe unganikwani?
Mina into engizozama ukuthi ngiyicacise kubantu bakithi namhlanje ngendaba yegugurawundi leyi komthwakazi ukuthi bayizwisise kahle kahle, bayimamele, bavule indlebe, bangajabuleli ukuthi bona bathi bazohlawulwa ngoba uhulumende lo uzothi ngizolihlawula umbuhlawula 5 rand leyo. Maze beyihlawulile le ndaba leyi izostopa, uzofaka ukuthi uyayistopa. And then uma esestopha wangale akusela umuntu ozokhuluma ngendaba yegugurawundi. And then izobe isale ihlukumeza abantu, kanti umuntu yena obulele uhlawula njani umuntu?
Lo ngumnumzana Nkululeko Mathe owafelwa nguyise kumbhuqazi wegugurawundi. Sixoxe laye ekhona ngale eJohannesburg. Ye, namhla sixoxa ke lo mnumzana uIsaiah kumculo wakhe kuhlandla lokuqala.
Sanibonani ngasemsakazweni Studio 7. Ngibingelele o producer abasakazi bonke. Ngibingelele emakhaya abalalele kuphi nakuphi labalalele khona Studio 7. Lo bingelelayo umsolo somnotho uIsaiah ngawonkomo isibongo. Dakube Cholocho endaweni okuthiwa kuseJoho. Kodwa ngokuhlala njengamanje ngihlala ngase South Africa kwela seGoli. Ngikumculi kaMaskandi oqala ukucula ngo-2014 lapho engafika album yami ebethi yona umzilikazi. Ngale album yami ngasho ngithi liqukethe kakhulu imfundiso nezothando bezikhona. Isiqoqela sayo kade ngibhekise kakhulu esizweni sakithi. Ungase siphume kakhulu nasemasikweni. Ukhula kwami zaba mdala, angicabanga ukuthi ngeke ngabone umuntu efaka ibheshu ephethe umkhonto noma esokise nje okwesintu. Lokho kuchaza khona ukuthi sesiphumile impela nje engasintwini sakithi.
Salibonga kakhulu ke ijaha leli uIsaiah singake hlukaniswa kwandaba ukuthi sikhangele indaba ekade sikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi uzanika imali izihlobo zabantu ababulawa ngamasotsha nyakenye. Sanda kwenziwa ukhetho. Sikugqiba lapha ke uhlelo lwethu oluvelisayo ngo-Kip Stube.